the court ruled that our president, Obin Masaore, be remanded at Chikurubi.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu umnumzana Obet Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhla ka 25 zibandlela ngemva kokushawa walinyazwa kakubi uMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubo dokotela abasebenzele ijele kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala njengenhlanganiso sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu
responded to our demands as ARTUZ.